nesisikhashana ngilomphila lempile kanje awu lesisikhashana sincanyana ngilomphila lempile kanje lesisikhashana ngilomphila lempile kanje hey kona ngibuzwile ubunzima kodwa ngumthandazo wonqotho hey kona ngiluthwele ugodo kodwa ngumthandazo wonqotho lesisikhashana esincanyana ngilomphila lempilo kanje
Yeah.